Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngali buka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhla ka 17 kumpalakazi 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kubhubhe abantu abalithumi lanye engozini yomgwaqo ngemva kokuba amakhombi enqikilane emgwaqweni weHarare Nyamapanda izolo ebusuku. Udaba lwezidakamizwa edolobheni lakobulawayo lubikwa selufike kusibanga esiphezulu.
Kuba nzima ukuthi ngehluleke ukuthi ngikwazi ukuziya lezo zidakamizwa
Osomabhizimusi abaningi bathi lo nyaka umsebenzi awufani leminye iminyaka ngenxa yokusilela kwemali yakwamanye amazwe, ukukhuphuka kwentengo yempahla lezinye izizathu eziningi-ningi.
Because my prices were pricing on my US dollar. On my US dollar, kwela wa chincha chincha. So my bond has affected the business this time. I harm the business. Since 7 years, I can't just sing a party, sing a sudden jogging a party. It's a sick in this way. I will harm.
Zonke lezindaba lezinye nizozizwa kwanapha emsakazweni we Studio 7. Kubhubhe abantu abalithumi lanye engozini yomgwaqo ngemva kokuba amakhombi amabili enqikilane emgwaqweni weHarare Nyamapanda izolo ebusuku. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi utshele iphephandaba le-The Herald ukuthi enye ikhombi idubuke ivili yaphambuka umgwaqo yayadumana lenye kade ikhangele ibheke lapho okuya khona enye. Unyathi uthi abantu abalithumi lomntwana oyedwa bahle bafa khonapho khonapho, kwathi abanye abaningi bathwalelwa esibhedlela seParire Nyatwa eHarare. Unyathi uthi amagama abalimeleyo leminye imininingwane yalesi sehlakalo izaziswa lamhlanje. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo Inspector Ubadan Ncube ubikwa isithi ukusetshenziswa kwezidakamizwa kuyanda kuleli dolobho, njalo usexwayise abazali ukuthi benanzelele abantwana babo bengazithengi njengoba sekubotshwe abantu abambalwa abazithengisela abasakhulayo. Abahlali bentumbane basanda tshengisela bekhatshwe zinhlanganiso ezilwela ilungelo likaZulu besola esinye isakhamuzi sakulindawo esaziwa ngokuthi ngumahadebe esibikwa sithengisela abantwana izidakamizwa. Omunye umzali owayephatheka ekutshengiseleni lokhu, unkosazana Natasha Muponde, uthi ngempela uhlupho lokusetshenziswa kwezidakamizwa lubhahile edolobheni lakobulawayo.
Thina njengabantu abasesigabeni abesiqhelile lasemapholiseni ukubana ba-investigate kuhle indaba leyi, asidiniwe ngoba nxa umuntu elokhu ethengisela abantwana izidakamizwa, abantu abafaye ngabantwana abasesigabeni sethu. Kunjalo sala simcele kuhle, asimfuthi ngodlakela, hayi simcele kuhle ukuthi hayi akaphume esigabeni sethu ngoba funa ukuthi isigaba sebenzani bephethile behleli kuso, hayi khona ukuthi besesaba ukuthi bazabuyela bethenga njalo amadatha.
Kodwa lona uhlupho lolo ungathi lubhahile kumbe sikhuluma ngabantwana abalihlekana abawathengayo?
Uhlupho lolo lamadatha lihlile kakhulu esikubo kodwa abantwana abasentumbane abathenga bonke labantwana bempophoma machobane bathenga khona phana, njalo futhi lubhahe kakhulu ngoba abazona lezi zigaba engizigambile sebafa, njalo futhi bayaqhubeka besitha, abanye bayagula, abanye bayaba yizigebengu.
Kodwa ubufakazi balokhu libuthola ngaphi?
Amadrugs lawa nxa bewathethe kuvele kuyakhanya ukuthi ngamadrugs, ngoba indlela abantwana esigabeni yabe sihlile lo muntu ongazange wanatha utshwala mbeni othethe enye isidlakanisi. So lapha esibona khona ukuthi ama-drugs la abantwana ayabathenga kumbeni nomuthi wokukhwehlela kumbeni zimbani. Siyabona ngendlela abasebebhiheva ngayo vele even lokuphendula umuntu omdala babengesabi ukuthi lo muntu umdala abesiphendula njalo futhi ngendlela abasebehleli ngayo uyabe sengani kuthiwayikusipha uyabe engasamuvi engasayenzini kodwa ubona ukuthi ufuna akucabangayo kodwa engakuthukiseki isikhanje uyabe kulokhu khanye ukuthi kuyamuzwa engqondweni yayo.
La mantombazana lawo athenga yini?
Athenga. Akusithelekile ukuthi ngenkazana kumbeni ngumfana bayabonakala la mantombazana lawo ingene khonaphana siyathenga izidakamizi njalo futhi bayabonakala sebenzisa bezinatha nxa ukuthi umuthi wokukhwehlela uyamthola la umntwana ey'nkazana zinatha zinisani umuthi wokukhwehlela makuzimbanzi uyamthola la iphakathi bedengayinalanedema zinale njengamaphilisi okuthika isi ama-abortion pills.
Njengomzali ungathi lokhu ukhathazekile yini ngalolu daba?
Thina njengomzali ngikhathazeka kakhulu ngoba umuntu loba angaze asuke limhambise kwenye indawo futhi ngisho ukuthi lalapho aya khona uzafika akwenu njalo futhi lingakwaniseka ukuthi ahambe endaweni abantwana nabo futhi bamlandele. Sinayo into esiyifunayo njengabazali ukubana amapholisa athathe inyathelo labo a-investigate umuntu azisukudaba luxazululo nxa egwetshwa agwetshwe ngokufanele njalo futhi okuphephekeni kube yisibonelo kwabanye.
Alo ke ngunkosazana Natasha Muponde omunye owatshengisela labanye abazali besola isinye isakhamuzi seNtumbane esibikwa sithengisela abantwana izidakamizwa ubexoxa ecingweni leStudio 7. Silokhu sikudaba lunye asizweni omunye osakhulayo esingasoze simbethe ngegama othi usebenzisa izidakamizwa njalo uzama ukwekela lo umkhuba exoxa kuhlelo lwethu lwe-Live Talk lontungameli Nkomo we-Studio 7.
Izidakamizwa yinto e-addictive and izidakamizwa yinto othi ungayiqalisa kube luhambo loluyana ukuthi kuyawungamelanga nje kube luhambo lwekela nje kathize ungazange wathola izaluleko lokuncediseka. So izidakamizwa mina njengomntwana osakhulayo ngaziqalisa ngisesikolo ngiwu-Form 3 and ngiziqalisa khona lapho ngiwu-Form 3 ngayikwenza nje kuyinto engithi iyangijabulisa but ngokuhamba kwesikhathi it became a part of my life and kuba nzima ukuthi ngihluleke ukuthi ngikwazi ukuziya lezo zidakamizwa and recently I approached certain people that think might try to help me but sometimes kuyake kuhambe kuphinde kubuye and ngikhuluma nje kathesi ngisengile almost 3 weeks ngizama ukuthi ngiyekele ukusebenzisa and I'm believing ukuthi kuzangisebenzela but izidakamizwa kuhambe olukuthi ungaqalisa vele kunzima ukuthi yekele especially imbanga ngi-addicted kakhulu kizo zimbanje.
Uzithenga ngaphi? Komahadebe?
Imbanje ngiyithenga komahadebe eNtumbane.
Yimalini ibhora?
Ibhora lembanje idola.
Wena ule minyaka emingaki?
Mina kathesi ngile 22 years. Isikolo ngase ngiqedile i-A level so ngaswela izimali zokuthi ngiqhubekele phambili but i-A level ngase ngiqedile ngapasa ngile 13 points.
Ibhora utheli lithenga ngedola ngelanga ubhema amabhora amangaki?
Ngelanga kuyabe kusiya ngokuthi sometimes i-activity yakuyenza iyabe ingenjani but esikhathini esiningi vele bengikwanisa ukuthi even a-maximum of 3 ngelanga bengikwanisa ukuzibeka especially nxa kungama-activity lani ukuthi maybe we're going for outing because ngikhuluma nje mina endlini vele abakwazi ukuthi mina izidakamizwa ngiyasebenzisa isimbanje ngasiyona and I think keeping that for long and I really try so hard sometimes to teach, but I find myself going back from what I started. So being the teacher for which ngazi ukuthi ngingasizakala kanjani but
uyasebenza uyayithola ngaphi imali?
Ya njengokulokhuza sometimes ngiyabe ngihlanganisa and lakho nkuyani ukuthi nxa ngilokhuza endlini I'm one of the person engathi ngithembakele when it comes to speaking activity so ngiyabe ngikwazi ukuthi ngokwazi ukuthi maybe ngithole ikhadi kumbelani ngakwathi ngihlale lami ngingelayo imali ngihambe emanganini njenge-but an average of $3 that's a maximum. imbanje kuphela okunye akulengu ema imbanje kuphela izosebenza endizo emfundisana ngalo ngamandla ukuthi izalelwe ngibethembe ukuthi this time ngizaphumelela but sengake ngakuzama almost more than 5 times if I can remember but and konkana it really killed my instinct ngiyenza lami ngingabili ubuntu ebantwini. I don't know how can I explain this.
Nxa zikunankile zikudabulile sibili yabo sizwa njani?
Zinxa ngiyabe ngidakiwe sometimes ngiyabe ngilokuthula and ngingela livevele liyani engiba lalo especially njengakathe khona lapho xa ngiyabe nginganathanga. Ngiyabe sengilokuthula and nemicabango yami yabe ingani iba crazy and that feeling that you feel ngani like secure and that feeling yabe ngiyengiyizwayo especially nxa sengizisima see if I can get a rehab or if I can get someone professional who can really assist me and like I will really appreciate that and I will really do even nama recreational centers that help these young people that are
alo ke ngosakhulayo ongathandanga ukuzibetha ngegama othi usebenzisa izidakamizwa njalo uzama ukuyekela ubesanda xoxa ke lapho kuhlelo lwethu lwe live talk lo Ntungameli Nkomo we studio 7. Ake sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lithi kule mota enkulu ebethwele imota encane yohlobo lwe-Range Rover entshontshiweyo ebanjwe ePolokwane ilubhekise eZimbabwe. Abathathu kade bephakathi kwemota le ebithwele njalo lenye impahla ebalisa ama-TV lokunye ukubiza izigidi zamarandi udabuka eZimbabwe oyedwa lababili abavela e-Uganda babochiwe. Iphephandaba le-Sunday News lithi unkosikazi kamongameli Oxley Mnangagwa ukhuthaze inkokheli zomdabu ukuthi zikhuthaze abatsha la abachaya omgabo ukuze bengabachayi. Umnangagwa ubekhuluma emhlanganweni osanda kwenziwa esigodini ngempela sonto. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7. Lingasithumela imilayezelo yenu libingelela izihlobo labangane kumbe ucela ingoma siliqhunsele.
Yebo ngiyalibingelela Gibbs Dube lotungamile inkomo khona ngapho eMelika madoda. Thina ngapha sithwele ubunzima lapha likhuluma lombirwa nyathi ngeunder Matopo district eKezi esigabeni okuthiwa kuseMthelanyemba under induna uMalaba. Ngapha thina sihlangabezana lobunzima bokuwa kwenkomo. Inkomo zibulawa yindlala ngapha eplazini lakolenadi. Sihlinza ebusuku lemini izingcuba zigcwele izindlu. So besicela uhulumende ukuthi asisize ngokuwa kwenkomo ngefeeding, asilethele ifeeding engani ingcono kulaba abagayayo. Basilethele ifeeding engcono ukuze noma sithenge ukudla ukuze sisiza izifuyo zethu ngoba yizo ezithembele kizo kunje nje. Sithembe ukuthi izifuyo lezi yizo sizathengisa zona sibhadalela abantwana esikolo. Manje mase kuphela zona kambe shuwa abantwana bazohamba ngani esikolo sizahluleka ukuthi sifundise abantwa bethu. Ubona igwaqo ke vele angikhulumi, thina sila migwaqo ngapha. Asikwazi ukuthi uhulumende wethu lo owezana PF kati usebenza kanjani. Angani usebenza ohlangothini olulodo endaweni zasemashonaleni. Ngapha kithi asila migwaqo, izibhedlela ma ungahamba uyengena kithi esibhedlela semthelanyemba uzwisa usizi. Amapilisi siyazithengela singala mali. Okunye futhi bese kucela ukuthi uhulumende kavume ukuthi sisebenzise irandi. Ngoba ibhondi noti alisasebenzi. Uyala nje kodwa uhulumende alisasebenzi ibhondi noti. Noma uthengisa noma imbuzi yakho usithi uzama ukuthi uyethenga ithukela ma ufika ezitolo futhi uyathenga ngebhondi noti abalivumi bathi bafuna irandi kumbe i-US dollar. So besicela ukuthi uhulumende akazama ukuthi akasizwe singabantu ukuthi sikhala ngani. Siyakhala kakhulu, yebo okwenkomo okwamanzi linile izulu kodwa okokudla hayi kusasenzima sibili inkomo ziyawo. Ngoba yizo lapho esithembele khona thina singabantu abamnyama, yiyo ibhenki yethu. So besicela ngamandla ukuthi asisize uhulumende akasilethele ukudla kwenkomo noma sizazithengela. Alethe ukudla okuyikuthi inkomo zizakwanisa ukuthi zisizakale, hayi lokhu ebesekwenza bese besithengisela ukudla okungasikho inkomo ziyala ukukudla lokhu kudla lokhu. Siyabonga kakhulu khona ngapho, ibambeni njalo madoda, sithembe nina ne-Studio 7. Kodwa ngapho ohlangothini lwakithi nginanzelele ukuthi ubuningi bama-veterinarian alusifuni i-studio lesi. Angikwazi ukuthi kumbe kuyikuthi sikhuluma amanga kumbe sikhuluma iqiniso, kodwa mina ma ngikhangele ngibona kuyinto ekuyikuthi ikhuluma iqiniso ngoba kwenzakala into engiyikhangeleyo ngawami amehlo. Kodwa bona bathi ngamanga, especially ama-war veteran, abalweli benkululeko ekuyibo abazali bethu. Ngiyabonga madoda, ibambeni kanjalo madoda sisonke. Ngita iyo pambili Studio 7.
Hayi, siyabonga. Lawo ke ngamazwi omlaleli wethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp. Inombolo zethu 0012024650318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Ake sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Untombazana wakwele Philippines uMaung Thon Tan nguye ogcotshwe ukuba ngunobuhle womhlaba jikelele iMiss Universe eyenzelwe eThailand izolo ebusuku. ELeSaudi Arabia selisole isinqumo esithethwe lidale leSenate yakwele Melika esokuthi lelo lizwe limise uhlelo lokuphathisa ELeSaudi Arabia kumpiyalo lele Yemen. Kubikwa sokubhubhe umuntu wesihlanu kulandela ukuhlaselwa ukwenziwa umkambo we-Christmas market kwele France ngeviki edluleyo. Lamhlanje ke silengxoxo esiyenze lesizalwane seZimbabwe umnumzana Mandla Mkhwananzi osele minyaka edlula amatshumi amabili ehlala ngapha kwele Melika. UMkhwananzi uhlala lonkosikazi wakhe odabuka kwele Melika omhlophe njalo balabantwana abathathu.
Oh, mina ibizo lami nguMandla Mkhwananzi. Sengile 18 years ngilapha eMelika.
Isikhathi sonke leso sihlale lapha, ubuthola injani impilo yala?
Impilo yalapha ilobunzima bayo, kodwa especially nxa uyikompare lekhaya ngezikhathi kusesekuhle. Kodwa nje anti siphile ukuthi ekhaya kunzima, so sizama kungcono kule khaya ngoba siyakwanisa ukulala sidlile. Sengisitshela lo odubekayo uyalala edlile la, so singcono kakhulu in other words.
Yike sikhangele yona impilo yokuwondla abantwana lapho. Labantwana njalo uthethe?
Yeah, ngithethe labantwana bathathu.
Ye, ungasitshela ukuthi baleminyaka emingaki?
UThemba ule 11, uAyandile 9, uNandile 6, so it's a younger group of kids here.
Umama wabo udabuka eZimbabwe kumbe ngwala?
Umama wabo ngwala.
Mhm.
Umlungu, yeah.
Oh, manje injani impilo yokuwondla abantwana lo mama omhlophe ongayisoyo wekhaya liphila njani konapho likhuluma isihlobo bani?
Ah, njengoba sisame semelika sikhuluma sona isingisi ba.
Kodwa abantwana bayadobha yini amabala amalutshwana awesindebele?
Mina abantwana bami ngaba lenhlanhla ngoba sengathola isikhathi sokuthi ngibafundise. Bayakwanisa ukuhlabela sebele izingoma zekhaya. You know, bayakwanisa ukuhlabela ingoma esakhula sizihlabela. Ngathi bevele bezalwa bonke. Yime ngangiba ngivuke ebusuku ngiba kuthi ayikwenza nxa ukuthulisa umntwana ebusuku. So yime ngangikwenza wonke nokuyana ngibahlabela ingoma zekhaya. Lonyayini mntanami, lonyayi impolo-mpolo. You can imagine ukwenza lokho for 2-3 hours a night. Andiba. So later ngakwanisa futhi lokuthi ngibafundise nxa sebelala sihlabela ingoma zekhaya, you know, zonke sasihlabela nje esikolo, you know, nxa sasipraise ama-sports or any other event, lezi ama-church, bayahlabela ingoma ze-church ezekhaya ezesiNdebele.
Khona ikhaya le lihambe yini liyimuli?
Thina sile nhlanhla sesike safika sibile ekhaya kanye ngo-2016. Bafika sibile babona umndeni wonke, izihlobo, abazali sebesazi okukhulu babo. Wesayithi yangakithi labo gogo babo bonke labo aunti bonke nje abantu saba lenhlanhla sibili ukuthi sihambe sibone abazali bephila kwafika kwenza imkhuba yonke sibili hawo bakuthanda futhi bakuthanda abadlalela enhlabathini konke yonke imkhuba ngathi vele ngithi ngeZimbabwe so bonke bafuna uhamba
manje unkosikazi yena wakuthakazelela yini njalo wenelisa ukufaka inkonxa ekhanda
unfortunately nje lati ka andi njoba sasivele singabantu abaphila eTown sahamba nje ekhaya kodwa hayi kazanga ayenze konke lokho bafika njoba isikhathi sakhe sokuqala bazanga bamthwalise nje into ezinjalo waba lenhlanhla
manje ke lidlani lidla ukudla kwekhaya liyakudla yini njengemuli kumbe nguwe wedwa osudla amangqina lamacimbi
ukudla kwekhaya sibele kukhona sikudlayo kodwa kukhona njengoba vele uyabuhambile imikhobe iyathiyana kuthiwa one man's meat is another man's poison into nje engikwazi ukuthi inkosikazi yayimhambi kahle ngamathumbu amathumbu ayona kodwa okunye lokho hayi siyadla sibili isithwala siyadla isithwala siyaba sidla kakhulu isithwala lembhida lenyama hawo badla kakhulu into abayidlwe dlile yankinto kodwa njengoba sisezweni futhi siyadla konke amapizza you know ama Italian
hayi kuyezwakala hayi sibongile ukuxoxa lawo ungavalelisa abalaleli
ngithanda ukubonga abalaleli be studio 7 and studio 7
yeah studio 7
ngithanda ukubonga lami ngiyalalela ngesikhathi ngithanda ukubingelela bonke abangilaleleyo okhulu Abraham Kiwane ubaba Mkhwananze Gwanda bonke nje thanda kwelibengelela ngithi hayi siyaphila semqandweni lapha kuyabanda eMelika ngiyabonga kakhulu Chris Gande
hayi lathi sibongile ube lobusokobuhle
okay thank you very much ba
hayi sibongile kakhulu mnumzana Mandla Mkhwananzi sizalane seZimbabwe osele minyaka ehlala ngapha kweMelika Osomabhizimusi abaningi bathi lonyaka umsebenzi awufani leminye iminyaka ngenxa yokusilela kwemali yakwamanye amazwe ukukhuphuka kwentengo yempahla lezinye izizathu eziningi-ningi. Okuningi asikuzweni kubathabile masuku.
Ikhefu lekhisimusi selisondele kodwa kuleyezi elimnyama elembese isizwe laqeda ukuthokoza okwejayeleke ngalesi sikhathi iningi eliyabe lihole amabhonasi. Abalezitolo edolobheni lakoBulawayo bathi uZulu uyakhalaza kakhulu ngoba sebefuna imali yakwamanye amazwe kodwa kungela muntu oyiholayo elizweni kutholakala ama bond notes. Umnumzana Thulani Mlawuzi olesitolo uthi uhlupho olukhulu imali yakuleli ibond note eyiyo esimisa ukuhamba kwebhizimusi.
Hi business ilo this time akufani eminyakeni. Inkinga amabondi lawa because ama prices surprising ama US dollar ama US dollar akhwela wachintsha so ama bond has affected the business this time ayihambi business sesisebenzela konke kanti singavali singaso lento yokwenza but hayi sesiseqinisweni akuhambi abasesibonele iplan sibili abaphezulu laba kumbe bahle bakhiphe ibondi sibe kwathi sisebenzisa imali yodwa
umnum umnumzana Dan Ndlovu yena uthi ukuthengisa kwalonyaka ngalesi sikhathi kunzima ngoba abantu bengathengi ngendlela abayijayeleyo ngesikhathi sekhisimusi.
Hayi, lonyaka i-business I think i-subdued sibile ngoba ama-sales esijayele ukuwarekhoda afanani lalawe esiwarekhoda ngayo le season. Khathi sisuke isikhathi futhi izikolo ziyabe zivaliwe and abantu sebeqala ukuthi bethengathenge. Kodwa ke lonyaka mbona ngani hayi, it's not business as usual. Abakho forthcoming le mali yabo and mbona nto abaqala ukuprioritize ezinye izinto ngoba ama-luxury items ajayele ukuhamba khathi njengama-drinks landani. Akuhambi njengendlela kokujayela ukuhamba ngayo. Kume mhlawumbe okunye ngabe kusenzeka ukuthi vele akukho kumarket. But generally i-business yakho nice, move as fast as esiyabesi ku-expecta besi kujayele ngayo nale i-Christmas season.
Umnumzana Mkhululi Mpofu uthi ikhefu leli ngeke libe mnandi ngoba ingxenye yemali eholwayo ihle iphelele ekuthengeni ukudla okunye kungakathengeyi.
Ngapho yavumelelwe yi-school fees zabantwana, so usually sithatha i-preference to i-school fees zabantwana lama-inform. Ama-grocery la ambonti ukuthi kuzasihambela ngoba i-drink esasiyinatha ngedollar last year sesiyinatha nge-$4.50. Ngiyalayo ni cooking oil yayi-$3 si-$5 or $7 lapho ithole khona. So mbona kuyikhisimusi engaso zibe right, impahla zona vele azisathengi.
Ngesikhathi lapho abantu bekhala ngokusilela kwempahla ezitolo, abaningi bachitha isikhathi besendaweni zamafutha emota. Umnumzana Dumisani Mahlangu uthi abezimota ezithwala abantu sebethatha amathuba ukuthi bakhwezele abantu imali abayibhadalayo.
Hayi, situation nge-fuel kuyafuwa, akula fuel anyway, thwele nzima. Imota zimile, amakhombi yacapitalizing, asikhwezela i-transport ukugada. Thina njengathi sihlale e-Country Park sithwele nzima kakhulu. Abantu balale emalayinini, amalayini amade, kilometers and kilometers zamalayini.
Umnumzana David Dube uthi ube lenhlanhla ukuthola amafutha lamhlanje kodwa kuyinto engayindawo. Ubuye wathi lokhu kutshengisa ukwehluleka kwababusayo.
Ngiyitholile lapho engiyithole khona kodwa kwezinye indawo bese ngike ngabhoda kabili kathathu ngayiswela. Okwamanje sengiyitholile, hayi ikhona oku kwanamhlanje. Kodwa uma ngikhangele nxa uzatshona i-half the morning udinga ukuthi ube le fuel yokuthi hayi at least ungani uyasebesebenza kodwa izinto zingahambi. Kutsho ukuthi economically akula production, akulani esikwenzayo ngoba uyasitshonisa ukufuel queue. Laba abadala labo besitshela ukuthi hayi bafuna thina sisebenze, ilizwe selilungile. Ye omunye ngizwe emhlalo kyana umthule sithi yena hayi i-economy ikhwele nge-40%. I-40% yana abadala betshona bekulokuzeni bekuma-fuel queue.
Sekusele insuku ezimbalwa ukuthi ikhisimusi ifike. Osomabhizimusi abanye bandise ukuthola inzuzo ethe xaxa ngenxa yokuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, ikakhulu injiva zeGoli, ziyabuya lamaqubaquba emali. Kodwa lonyaka iyezi elimnyama elembese ilizwe likhanya livalela labavela phetsheya ukuzojabula ekhaya ngekhisimusi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Isikhathi du sesidliwe ngumangoye kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo. Kubhubhe abantu abalithumi lanye engozini yomgwaqo ngemva kokuba amakhombi amabili enqikilane emgwaqweni weHarare Nyamapanda izolo ebusuku. Udaba lwezidakamizwa edolobheni lwakoBulawayo lubikwa selufike kusibanga saphezulu. Osomabhizimusi abaningi edolobheni lakoBulawayo bathi lonyaka umsebenzi awufani leminyaka eminye ngenxa yokusilela kwemali yakwamanye amazwe, ukukhuphuka kwentengo yempahla lezinye izizathu eziningi-ningi. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo ntambama ngo-half past 7. Igama lami nguChris Gande.